So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Because I have not seen the judges, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Kuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThekwini khona abaya babothwayo. So bakithi angasinga uthini ukuthi iZANU-PF iqhulelane nathi njengebandla leMDC.
Isiphathamandla seMDC Alliance uMnumzana Terry Rai sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngonhlola njalo nyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sisuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Peperere. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Peperere wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli sicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshele lomthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebhayi, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBhayi Shava uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke sethe benefits khona abaye ababothwayo. So bakithi akasingakuthini ukuthi iZANU-PF iqolelane lathi njengebandla le-MDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabontanga obhetho licala lelade letheswa. Elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha asithe Harare nje lakithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingcela sithi isikhathi uyabotshwa ikakhulontasa. Yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ofindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkala kathi yomhlangano kugcwele abantu besesalwa. So nxa kuje kubandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 libandla leZANU-PF. I-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanzethi umkhuhlane lo ukhona ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithi inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi leyonke ukuthi ZANU-PF isemandleni akula muntu ongababuya futhi ababuze ukuthi kanti indaba lithi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele lemabhasini ngengaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sifikile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isiqede ngendlela uhulumende amiyani kuthi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obhayi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza ukuthi sengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla aye kuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lowo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South. Sixoxela ye esefilabhusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhlezela ndula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kweminyaka owodwa ufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo. Ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempila kahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owefa Rockaway uleneni eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikolweni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilithumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly, reaching out to all eligible children through quarried vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Kasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Afrika, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system, sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akula lutho esilenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe uNtungakwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Abantu abanengi bathi bayahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Kama ngudukuzile mpilo.
Wenza ndukuzile mpilo.
Hayi, empilo ngivukele ukuzodinga amapisto every day.
Ekhaya.
Ekhaya uselwa kuyo.
Kuyinonzima ohlangana labo empilweni.
Ake sihlangana lokuthi sisebenzisele ukudla sabe nxa sifika sizodinga amakristobhu endlini yabo kwazi sinishiye kungelalutho kanye lokucabanga ukuthi umastandi uyabe funa imali yakhe erenti. So konke kunokho kuyabe kusithwalisanzima.
Ubaba ungapho umkakho?
Hhayi, ngamanyeli asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila amapisto.
Wona lawa? ugcina abantwana sikhanga nomkhuhlane lo suhluphile we-corona lo wena sazivikele
hayi angingazivikeli kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi
Pretty much, in the salon. Eh, when I was still again, we need to watch another and feel it.
To rent another and
feel it, and don't say much. Say much.
Pilaman,
much. Queen, where's the Miss Andonga Wayne's away? Ukhulumele phezulu ntantu wawo.
Yawathanya ayina yakina yasabula yavuna. Kwenza konke nje kwemasimini yacinta. Yonke into nje banjwa ngezandla.
Kunjani kodwa kuyabambeka kuyatholakala umthetho.
Ya, sokwakathesi komile ngezindabena le COVID.
Abantwana bangayi ma?
Abantwana bayi-4.
Bayi-4 abantwana? Ubaba wabo ungaba?
Ashona.
Okay, so ngumfelokazi.
Eh.
Ngoba gcina yena.
Eh, inemba gcina
yena. Bangabonke lapha.
Hlala.
Nga.
Emaphokethi.
So, bakhala umama uthi ngiyabela lo. Abakasebenzi
ke. Ukudla ithebuli naye.
Abantwana bancane.
Eh.
So lokho kwathiwa umkakho sumele uthi ube ngubaba la lo mama.
Yimubaba, yimumama, yimomele ufake ukudla ithebuli lebantwana. Sikelele mpofu.
Ye, losile mpofu hlala lapha ke uhlala nga.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma ikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona kathesi ikho lapha engizivilisa khona.
Uziphilisa nga?
Ngizivilisa ngokuthi ngama-peace job. Ukuthi ngikwanise lapha kugcina imindi yami.
So i-peace job uyifuna ngeyani?
Ukuwasha, ukuklina, uku-ayina, even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa Chisa Sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intshatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yokuqala yenkezo yeChibuku Super Cup iche iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane uSpire Sika Group 2 omabili lawa maqembu alemikhilomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kuBulawayo City nge-2 kanyanga ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanyanga. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo owayiphakamise ngomnyaka
ka-2019.
Githi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silomdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla la kuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs izadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity leHighlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu kuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yeBarber Fields. kuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyada leCapes United bebengutshingi lobhanqa 2-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Kariba abengutshingi lobhanqa 1-1 kwasekuCity leHerentals leDynamo Sachina zabhekana kungela eleni lesekulitshayela emambuleni. qualifiers ka group 3 iqembu le Black Rhinos lihle phezulu kwengalani ndawonye le Cranbourne Bullets ngemva kokuba ele Rhinos lichayele Tenix nge 4-1 nomgqibelo kwathele Bullets linqobele manye ka Diamonds nge 1 kanyanga sonto izimbamgodi yezemba elitshe le Platinum izwe ezihle phezulu kwengalani yesifas ka group 4 ngemva kokuba iqembu le FC Platinum libhaxabulele wawa nge 6-0 kuthele ngeze Platinum Stars lichayele Triangle nge 3-1 ni Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Dr. Hakaza, hello.
Yeah, what doctor?
How can I help you?
We are good at lapha.
Come on, you can't let me be in my
ngele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe singcwatshwe ukucham isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Thero Rice Thole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.